So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Zonke service exit sathi yajabula ukuthi hawu nazo imali sokubuya mhlambe sokuzaba ngcono sokuzabathi ngapha sokubuya kuyo kunye ukuthi hayi lokho akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lomphathi ntambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abaye bezinikele ke iministry yona ngokwathi kuya kithi njengamakomiti sizokutsho ukuthi hayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile. UMangutsika wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokho kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo mkhokheli wenhlanganiso yamaTheveland Development Initiative umnumzana Freeman Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma rural areas because babengasazi ukuthi kanti zonke services singathi siyajabula ukuthi hawu nazo imali sokubuya mhlambe sokuzaba ngcono sokuzabanje ngapha sokubuya kuyo kunye ukuthi hayi lokho akusenjalo. Mina lokho angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe nxa ususizwa imbiko enje ungathinwe?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezokwenza bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali ukuthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje uma sokunjalo-ke hayi kothini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali senzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga inga itshengisani kuhulumende, uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye lakho khonoko okwama social media uzwe ukuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadele isikweletu uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinde ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi ukuthiwa abantu abaholi akwenzakala so uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene and I see ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with the organization yami like eMathebelelendi abantu bayabuza kanti Ncube khathapha sokusenzakalani kambe shuwa sizathola amakambazi lapho sizakuthini kuyakhonfyuza so asikwazi ukuthi angike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hhayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike nsimeni sibonte ukuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla lapho amalunga edalele parliamente abaphathi ntambo bakahulumende ingcweti kwezenotho osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti eParliamente aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxele umgcinisihlalo wekomiti yedale leParliamente ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela iPinga North edale leParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela soke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yona ngokwayo sibuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe esiphiweyo imali nansi kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqakatheka wawo asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba yimali engenela so ke besicela kini nje imithi ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali eyenelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke i-committee nxa isiyakhuluma ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe sahle savumelana njengamalunga edale eParliament sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali then leyo budget lokuyapasa ayipasa eParliament okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget kumbe kasithi cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu i-ministry enje siyayinika lokhu kodwa sekusiba ke kithi njenge-parliament ukuthi siyavumelana labo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni thina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi so yikho esabe sicubungula ke amalanga wona la waqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto
ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu
kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kasomsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi lisebenzise kuhle yini njalo siliphenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo uqalise njalo ama-grants esiya ku-ZBC kodwa thina sasesithi ke njenge-committee hayi kunzima ukuthi khona okwakhathe sithi ZBC iphenini imali singakaqali sabona ukuthi kanti yona imali vele yabalayo kanti kathesi le simo sabo vele siminjani basebenza njenge-ZBC sasifuni nje uphoke ukufaka imali kaZulu lapho esingelaqinisa ukuthi iyakuyasebenza khona so yindlela esebenza ngayo
uhulumende uthi usethula imali entsha kukhona yini okunye likukhangelele kulo mhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela kukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani inhlelo zephalamende
sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi le imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile ivuka isiphele amandla nxa siyakuthi i-health kayiphiwe imali siyakuthi kayiphiwe malini ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebillion kusiyafika iviki ezayo ibillion yona leyo kuyabe sokuyi-200,000 ngemali yakithi khonapha so ke yiwo ke umbuzo esilawo kathesi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali uyayishiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iBinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ese Victoria Falls. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uForm 6 eGebhuza Secondary eWange. Ngemva kokutholakala bele phepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli bengicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa uMnankagwa lomthuli befailed totally ngamasela amankalakata zamasela befailed they are looting ama minerals they are looting yonke into alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi salibona nibalaleli ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho oluke lwaba nempumelelo kuma-programs wonke abewa nguhulumeni loba ababikwa ngabantu bezana ngani sisho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifake esikhwameni zabo so ngaze kube iprogram enjani bese siyezandleni ezirongo into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano into ayabe bafakela imali esikhwameni zabo le ukuthi omunye umuntu ezama ungathi uthiwa uvusa something ilizwe libe ngcono hayi ngamanga lawo ngamanga amhlophe ngamanga ende zizalwane zeZimbabwe isemazweni lingafaka imali yenu thumezelane nje imuli zakini bantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje hayi ukuthi khona uza investa nje batshona abadala abaningi bachiphe entsheni zabo imali zahamba fukuthi khona ungathatha imali kathesi usithi wathi wainvesta eZimbabwe shanani lakho lokhu
yebo sarbonani lonke maZimbabwe amandle linjani lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu ngithi linjani lonke eZimbabwe phakathi eZimbabwe yonke lupane endamuleni entenkwenti emakhovula legwambavali legubungane legandangula lesinkaranganda ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane ngithi linjani lonke khona ngapho lemanganganga ngiyalibingelela lonke bakithi ntile njani naso nendaba hayi siyezwa mpela umumo weZimbabwe heshi bafowethu nomali sithi lezama ukuphatha iZimbabwe okugcineni lizokhala mpela izano idlile imali yenu yonke aliyezwa madoda lethi lesifisa ukuphathisa iZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu hayi hambani evula amabhizinisi yenu lidlala ngesikhathi liye kubizwa Zimbabwe Zampia lizayenza business wenu licele lizosola mpela ikhiphe imali zenu ebulekelwa imali zenu izibekileyo bazolidlela imali zenu zonke zasala lekhala bengacele ubona nje into zingahlangani mpela liye kuthi lithatha imali lifaka phakathi Zimbabwe nabe lithi lenzane aligcini imali zenu gcinani inkwela yaqali lezi nhlelo zenu kahle lithembile umuntu osembusweni bona isibaka thesimanje isemaphakathi kwenkinga ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe avela iphefumula yila chance ayiphumule impela iZanu-PF ozosikwanisa ukwenza inhlelo kahle ekhaya navela ngithi ayithandi vele inzonzisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami utopi wayelisosha leZimbabwe wapaolimpi yenkululeko yona yezipra leyo walwa phakathi kwapesempini kade zayisiphela isent even eyodwa uwabayelwesosha wona kodwa wayangabi vele asimazi vele lokuthi wayangabi bamngcwaba ngabi lokuthi osaphila vele emhlabeni vasimazi sagcina phesegwinifomu yesisosha leyo esempini sazi kwabakho konke vele izimbakwa yizinto zizanuphefa ngizwisisi vela ngithandi ngokuyandlela ubaba mngathi esamfunda ngenxa yezana
njani balaleli labasakazi be-studio 7 igama ngimurabson ngwalemi lapha erandfanten ejohannesburg ngithi isimo sezimbabwe sinzima khonamanje kakula petroli abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi akunamali akunapetroli khonamanje kuthiwa kongena imali entsha izosiza ngani izinto zingekho eyi kwaze bahlupheka abantu ekuze asazi ukuthi kophetha ngani
ivuka njani basakazi be-studio 7 lani lonke balaleli sikudaba lemali le kuthiwa izaba khona lokho siyakurumbisa kakhulu alubana kungenzakala singatshawa ameno omkhulu ngoba sithwele nzima nge-eco cash ethatha hafu kungathi yiyo esebenzayo nxa imali le ingaba khona ukuthi kube la mali emabhenki singabonga kakhulu ngiyabonga khwekhwe
vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo ivili ngubani lobani akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulwe ngumnanga kwalomgaso akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekeni akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodwa ngimuzi iphuthi laba besima bethi ma-sanction yeyoncindezela ilizwe labulwa ngumnanga kwalomgaso kutshontsha abantu laba balutha ilizwe 37 years ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani malithi liyabhalansa ngapha bagamula ngapha liyabagamula lalizobhalansa njani ilizwe ilizwe labulwa ngumnyanga kwalomgaba iqiniso vele lihle akhula muntu angakwaziyo siyabatshela ke thina ilizwe labulwa ngumnyanga kwangomgaba betshontsha izikhohlakali lezi le mali omgabe waze wahamba layo imali le eyamlahlayo eyadlaliswayo ilahlana lo mgaba le mali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayintshontsha bebonke ilizwe labulawa umnanga kwa lomgaba kanti wayebengakhumeli lo mnanga kwa ayekeli ukuhamba iingwenzo zakhe lezi ezingakhanyiwe le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama-doctors aholise ama-teacher dani ukuthi ebeleko ezizula ngayo ebhizi ehambe esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu angabedlambili kodwazi lo mnanga kwa lo ukuzothiwa yeyi mfuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe labulwa ngumnanga kwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo umasiseyila la uma baqamba amanga bethi ma-sanction ama-sanction wani
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. Wenyuse lephimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi leAfrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi eleHouse of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa uMongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala idale lePhalamende laphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ivalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibilokhu ithi udaba lolu loku-investigator olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephale lo lungelo lokuthi investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigator indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayi-need ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti-ke from iParliament bayengakubuya evoti ilabantu abaningi ilama members awe Congress amaningi avumelana layo ukuthi qhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu daba ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama-Republican aku-House of Representatives avumelana lokuthi i-investigation le qhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi iSenate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. ISenate yona-ke singathi itreatwa njengedale lapho-ke ma ukuthi i-impeachment ipasile ku-House of Representatives. ESenate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngu-president. Hhayi ukuthi bayavota eSenate kodwa kula kuzothethwa khona icala iSenate ibisi-acta njengalokhu esikubiza ukuthi ijury. Ijury-ke yona ezodicida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela upresident kunecala lenzayo nalabo bathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment kula kuzokwenzayo khona kusenate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hhayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye bayenelisa ukuthi bangakusho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi House of Representatives ubengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala olwenzekeleyo. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho yenziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihlephune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. osiqhubela ke uhlelo lwezindaba ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathi ntambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.